into yokuqala ekade sikhuluma ngayo lama structures akobulawayo into yokuthi iparty ithethe isinqumo sokuthi kayiphatheki ekhethweni lwama by-election ngokuqala ekade sikhuluma ngakho lokho unikwa i-report ku-provincial assembly. Okwesibili bebeze reporter njalo ukuthi ke ibandla lihanjiswe e-court lihanjiswa ngomunye wethu uMatson Hlalo. Yizo izinto ezingithuka kuphela esikhulume ngazo ezireportwe ku-provincial assembly and ihambe kuhle kakhulu.
Akuzange kukhulunywe na ngodaba luka Mnumzana Banda.
Njengoba ngisitsho ke uMnumzana uhlala wahambisa ibandla e-court ephikisa ke ukuthi uBanda kwakungafanelanga abe ngumphathi wesihlalo kumgcini sihlalo kobulawayo. Okuyikuthi ke njengoba kwenziwa ke ibandla lisebenzisa i-provincial assembly kube kuludaba ekade siye lubika ke kulokho ke engingakutsho ukuthi i-provincial assembly yakobulawayo akula ngisho umuntu oyedwa othe yena kumbe mhlawumbe into leyenziwe ngihlalo iqondile. Wonke umuntu okade ekhona ebantwini phose abayi 1500 bakhulume ngalizwi linye bathi bona owabo uchairman abamvotela abamaziyo ngu-Gift Banda.